sithethe sihamba lapho sihlangana khona umva kwasela wasithi khona no yonke into ilungisile amaphepha iclearance ibonile yonke into yonke yamapolisa ile clearance yangkhona bese siqalisa khona phansi lokuza ukuthi siyenze kumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sibatshengise ama placards la ikwase ukubuya amapolisa amzakho asekhuluma labo amapolisa labana wasithi hayi no amapolisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida thina singazi ukuthi hayi kanti vele baleyinye injongo amapolisa la amapolisa ahlade hayi lokhu alikwenza ungaphandle komthetho abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangkhona abathi hayi kungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering umzaca wazama ukukhipha incwadi wasithi akusebenzi lutho lokhu abona hayi izankinzi zahle zakhala khonapho ha khonapha kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise i-petition yokuthi into ezisikhathazayo izinto ezinjengezesa le esikhathazile le prize intengo le lokhu ikhwela daily it was going to be a peaceful demonstration and amapolisa labo angazi bangene kuyini bebathunyiwe khona ngale ngaphezulu
ye manje babophe abantu abangayi
bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihlise sabaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani-10 kumbe 30 khonapho ngoba kethe sukulesiminyeminye esiningi ngiyakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawo esipholiseni wonke umuntu usuke siya ngale kodwa abaningi sibili babanjiwe sibili inga yonke sibili eningi kakhulu ibanjiwe kobo-10 sofika kobo-30 khonaabe ngaviza njiwe
manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo
bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungenga yonke nale siyamhlaba ilokuzenini okumangalisayo amapolisa lawa bezigqokele ilokuzenini into zabo zi-right zona lezi ezidurayo zona lezi uzibona umuntu evume ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho khonapho sizama ukulungisela yena.